isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 22 kumabasa 2020 ngumthungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namhlanje
kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlini beni bebona abantwana besiya. So abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu badinga konke okungenza nje belale bedlile.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili.
Inkantolo ingacubungulisisa kuhle indaba kaJosfati ephezulu izathola ukuthi ubaba uNgulube bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona.
Umthethwandaba we-High Court usukhulule amalunga e-MDC amabili, umnumzana Josfati Mzacangulube lo Otilias Vanda ngebheyili ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili ngemva kokutholakala kwabathathu belo mkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu laba yizakhamizi zeHarare. Lokhu kutsho ukuthi idolobho leli selilabantu abalitshumi lantathu abale-coronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi njalo abahlolwe umkhuhlane lo izolo bedlula amakhulu ayisishiyagalombili 841. Kuthi inani lasebehloliwe elizweni lonke jikelele seliku 4159. Asebefile balokhu bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo subulele abantu abangu 177,234. Njalo wahlasela abayizigidi ezimbili ezilengxenye 2.5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe kuza ngesikhathi inengi liqhubeka lingena emadolobheni ukuyadinga ukudla lezinye indingeko zempilo ezibalulekileyo. KoBulawayo khona kubikwa kutshone kunyakazela enkabeni yedolobho izolo abantu bedinga imali emabhanga kuthi abanye ngekade bezethenga ukudla ezitolo ezinkulu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uzulu ufuqwa ludubo ukuthi aphume ezindlini lanxa nje uhlelo lokuzama ukwenqabela i-coronavirus lusaqhubeka.
Emadorobheni abantu bagcwele indawo yonke. IZimbabwe lilizwe lilobunzima ngoba sesinjengezinja leziyana ezingalamnikazi kodwa ama-scavengers sigcwele indawo yonke sizingela ukudla. So kunzima ukuthi abantu lalo babezwile ukuthi phandle sokulokufa befele ezindlini beni bebona abantwana besiya. So abantu bagcwele indawo zonke badinga impuphu badinga konke okungenza nje belale bedlile ngoba uyakwazi iziphala zethu azilalutho. So thina kwethu eZimbabwe yikho sidla khonokho esikubambileyo ngalelo langa. So abantu kweli ndawo nazo kuthe emakhaya abantu emakhaya uzathola ukuthi bale information ethini ulabanye abacabanga ukuthi umkhuhlane wamakhiwa kunzima vele bakuzwisisa ngendlela ezithini endabantu emakhaya bagcwele indawo zonke valutshana bahlele. So mbona ngazathi into leyo kayisoze ibe successful especially umnotho wethu unje. Abantu bonke badinga okokudla badinga okungabaphilisi ngoba silama choices ayi 2, either sife sihlezi endlini sicatshele i-corona kumbeni sife endleleni isidingo kokudla. Uhulumende uthi abantu behlala endlini kodwa akazange ethi ukuthi bayaphila ngani. Uyakwazi ukuthi amandla strafa iziphala zethu asilaluthi. So mesithi abantu behlala ezindlini uthi bayadlala. So mbona ngazathi konke akutsho i-self-defeating ngoba kafakanga anything. Even lanxa wayekhuluma yena upresident that day kazange etsho lutho olubambekayo ngokuthi abantu baphila njani.
Kulodaba lwabantu laba abavele kwele Bilitane, uhulumende athi bayala ukuhlala eBelvedere College. Be sithi bafuna ihotela kodwa abantu laba bathi ngamanga lawo aluhlaza bona abakufunayo indawo elamanzi ehlalekayo hathi ihotela ulubona njani loluta
kulusizi ukubana abantu bavunyelwe ukubana besuke eBilitane bebuyela ngemva kokubana kulomkhuhlane onje kodwa eqinisweni ma uhulumende elokhu evulile i-espace abantu bebuye lapha kuyabe kuqakathekile ukuthi behlaliswe endaweni eziyizo so ngibona ngazathi abantu laba abahlanye ukuthi bangathi indawo abayihlalisi as long as ingala manzi khona bekhuthaza ukuthi umuntu njalo nje kufuze ehlale geza izandla kufuze ehlale geza kuyabe kuqakathekile ukuthi abantu bebe lapho kule running water lama toilets efunctiona properly because indawo zonke zonezi you need ukuthini i-health yabantu kube yindawo elezinto ezikhiye ngamanzi so ngibona ngazathi uhulumende akusiloqinisa ukuthi abantu laba bangathi bafuna amahoteli kodwa bafuna nje indawo edecent ukuthi umuntu mekuyo laye ezizwe ukuthi usendaweni leyo njalo kuluhlupho ukuthi kungani kuyaphuma ukuthini laloba kungakalaqiniso kodwa abantu bathi ukuthi abantu beChina bangani baphathwa different from abanye abantu ngibona ngazathi ngezinye izinto ezidala ukuthi kungabi lokuhlaliseka kuzizalwane ngoba zabe sizibona ngani labana bathuthwa ngcono ngoba uhulumende elobudlelwano leChina kubhizi
Abantu bona bathini ngalolu daba nxa ukhuluma labo
Kubantu abaphakathi kwelizwe bebengakukhangelelanga ukuthi ngabe uhulumende uyavuma ukuthi abantu bebuye especially bevela amazweni ona la ahili infected abantu babe sebecabanga ukuthi njengoba ilizwe lethu lisebunzimeni kangaka lilobuyanga kangaka abantu bengabuya bekuthwele la kasilandlela esizazivikela ngayo so abantu kabaphathekanga kuhle ngokubuya kwabantu abavela any other European country ngoba kungani kathi kwande kakhulu khona Europe so abantu balovalo ukuthi izihlobo zabo zingabuya lokufa okungaqedisizwe
umnumzana mbuso fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo kusenjalo izakhamizi zaleli dolobho zikhala ngokusilela kwempuphu lamanzi Zithi lezi ngezinye zezizathu ezivangela ukuthi ziphume ezindlini lanxa uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus solwengeziwe ngamaviki amabili. Uhulumende yena uthi ulenhlelo zokubona ukuthi umuntu wonke uthola impupho ezitolo lanxa nje abaningi bengayitholi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Violet Nxumalo
amanzi aluhlupho olumangalisayo amanzi ayavalwa usithi council uyavala amanzi omama abantwana babonakala all over ngama buckets and they going ama distance besiya layina eziboraneni iziborane lezana abalayina khona babe bengela ma-sanitizer abala kokuvikela ngisho noma yikuphi lazi khona phana ma bebamba iziborane lezana wonke umuntu ubuye bamba omunye la abuye bamba
izakhamizi kuziphatha njani lokho le mpuphu
impuphu ingabuya angazi lokuthi yabubuye enganani abantu bayabona impuphu isethula khanye iningi but ma abantu sebethengiselwa thengisela inamba elutshwane kakhulu eyibonakale sikhithwa ngezimoto ebusuku amashopu abe sevalwe ngabo 3 ngabo 8-9 impuphu bayikhipha ngezimoto ngikhuluma nje thina uchophiso lapha baze bathatha lezi namba zezimoto ezithatha impuphu ebusuku njalo phakathi kwesikhathi ma abantu belayinela impuphu kulokunye ukuhlukumezeka abakwenziwayo izakhamizi ezinye angazi ukuthi amandla ziyabe seziwathethe ngaphi yibo ababe sebekhetha abantu ukuthi layinani abantu nje ezinye izakhamizi nje abangelani la abangalani la lokuthi kumbe bangobani bazifake bathi thina singabe angazi ukuthi bathi bangabani babezifakile abangaziwa izakhamizi ukuthi ukwazi ukuthi bakhethana ngaluphi uhlangothi hlobo uyabe ungakwazi babe yibo abe sebelayinisa abantu babo layinani lapha lina layinani la lamabizo abantu okumele bazuze impuphu abanye bayiswele abantu abadala batshonelangeni khonaphana behlukumezeka impuphu bangayitholi kuthengisa impuphu ezilutshwana impuphu kayisekho bona abantu abalayinisayo basala sebephakathi labantu bamashopu abemashopu bayathatha impuphu yezimoto amapholisa ayathatha impuphu bayithengisa phakathi enkambeni ngemantengo ephezulu siyahlukumezeka kakhulu izakhamizi zihlukumezeka kakhulu angazi ukuthi kuzaphetha ngani ke lokhu
unkosikazi Violet Nxumalo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7 umthethwandaba weHigh Court izolo ukhulule amalunga ebandla leMDC Alliance amavili umnumzana Josephat Mzacanguluve lo Otilius Banda ngebail ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle ababili laba bavalelwa eChikurubi Maximum Prison nyakenye ngolwezi ngemva kokufunyanwa yinkantolo kamantshi vele cala lokuphatheka kudlakela lokutshisa impahla yesiphathamandla seZANU-PF ngesikhathi sokukhalala umsebenzi okwenzakala ekuqaleni komnyaka. Kodwa uNgulube loSibanda baphikisa isinqumo sikamantshi lesigwebo sakhe enkantolo yeHigh Court besithi bamsulwa. Umahluli weHigh Court uvumile ukuthi bakhululwe izolo ngenkulungwane ezimbili zamadola ngamunye ibail. Sixoxele igqwetha likaNguluve umnumzana Ngqobani Sithole yena othi uyathokoza ngalesi sinqumo.
Inkantolo ephezulu isivumelane lalokho okwakubekwe nguJosephat Nguluve emaphepheni ayo ukuthi inkantolo ingacubungulungisisa kuhle indaba kaJosephat ephezulu izathola ukuthi ubaba uNguluve bekungamelanga abe kusimo lesi ayiso sona esithi appeal. Ngakho-ke inkantolo ephezulu ijaji yavuma ukuthi hhayi inqwayithi yakhangela amaphepha lawa asefakwe ngubaba uNguluve ukuthi angaphumelela enkantolo ephezulu ama-chances akhe they are very high esingathi ngama-prospects of success of an appeal aphezulu kakhulu asezingeni eliphezulu. Ngakho-ke inkantolo ivumile ukuthi hhayi kungasenani indoda leyo kayibe itshaya ngumoya iphandle indaba yayo isizangena-ke icubungulungisiswe esingathi i-appeal ngesilungu. Sisuka khonapho into esikhona esikhangelane layo ukuthi ubaba uNguluve lo mama Othilia okade yena irepresentwa ngu-advocate kucaca ivumile bhulu baseHarare. Ngakho-ke osokufuze kwenzakale ukuthi amaphepha lawo azasuka lapha koBulawayo esithi Warrant of Liberation ye eHarare. EHarare yikho lapha azafika akhitshwe khona.
Selikhangelela ukuthi akhululwe nini.
Ukuthi uzakhitshwa nini asingeke sazi kuyukuthi isimo esikhangelane laso elizweni umhlaba wonke jikelele ese-COVID-19 yiso esenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela ekade zihamba ngayo ekuqaliseni. So kuzathatha isikhatshanyana nje mfitshane ukuthi azibone sephandle. Ibail ibhadelwe eyakhe lo Othilia i-$2,000 ngakho-ke esesikumelele ukuthi baphume. Umsebenzi osumkhulu esesikhangelane lawo umsebenzi we-appeal we-insist sokho esikhangelele ukuthi hhayi nxa uthi uyakhangela uzathola ukuthi ama-chances akhe makhulu kakhulu umantshi wehluleka ukuyikhangelisisa kuhle indaba leyi. Ngakho-ke sibona ngani singaphumelela enkantolo ephezulu. Umsebenzi sasemkhulu kodwa okuqakathekile okumqoka ukuthi lokhu esikubeke phambi kwenkundla inkundla esikuvumelane lakho kuyinto ethembisayo.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha elimela ilunga le-MDC Alliance umnumzana Josephat Mzacanguluve.
Umsakazo we-Voice of America ulikhuthaza ukuthi likhethe umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo tumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizophinda njalo +1 202 465 0318.
Indlala ibikwa isipahile kwezinye indawo emaphandleni ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini efakwe nguhulumende ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Okunye osokwengezelele udubo lolu yintengo yokudla esikhwelile ngokuphindiweyo. Sixoxelo kansila wetete umnumzana Stanley Torima.
Umumu wegcikwane we-coronavirus kade ungakhabi muli kakhulu egumeni lami i-ward 18 isedete lapha. But engakusho ngokuthi abantu abakajayeli ukuthi bayakwanisa ukuthi behleke ukungena emashops bethenge izinto abazifunayo because amashops avaliwe, abantu abakwanisi ukuyothenga into abazifunayo. Yibo bunzima kakhulu ngokuthi behleke ukuthi bayathenga ngaphi. Indawo ezinjengamasafari, indawo leziyana zonke zavalwa, akula abantu bangakwanisa ukufika khona ngale besiyoyenza eli lutho bangaluyenza. Indawo zonke zivaliwe. Amapolisa lawa ayahamba around make sure ukuthi abantu ababuthandi lobuningi kwabo kumbe even egroup of 5 or 10 abakuvumeli bezama ukuthatha inyathelo esingathi lesikhiwa as a precautionary measure. Bengathelelani igcikwane lona leli njengoba futhi liyathelelana lokukhwehlela lezinto ezijeneyo.
Khona ukuphila ziphila njani izakhamizi kakhulu lezo ezithola uncedo lokudla kwinhlanganiso ezijeneyo?
Abaphila lokuthola uncedo kwinhlanganiso ezijeneyo bayaluthola uncedo lolu. Ingathi iviki edlulileyo ewodini yami khonapha bakhe babuya be-social welfare banika abantu ukudla, but ayiso into esingayithi izahlala ikhona ngokuthi ukubuthana kwabantu vele akusavumakali ukuthi babe bebuthana. Ungabona amashophu evaliwe, angiboni ukuthi singafika isikhathi sokuthi abantu bazakwanisa ukuholiswa lokhu abakuthola even from World Vision or from social welfare on a weekly basis. And ukudla kwangona ndiyabona i-social welfare iyanika abantu umumbu, but kuyafunakala isitshebo, kuyafunakala cooking oil, kuyafunakala i-salt, kuyafunakala i-sugar. Izinto zonke lezo kumele ukuthi abantu bezithenge kuma-tuckshop kumbe kuma-shops that kuvaliwe.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila wedethe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhona le edethe eMathebeleland North. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende uphakathi kokuqoqa uhlelo lokwalisa osomabhizimusi ukukhuphula intengo yezinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu. Iphephandaba le-Herald lona lithi izizalwane zeZimbabwe ezivele kwele-Bhilitane ngomvulo zizaqhubeka zihlala e-Belvedere Teachers College zisahlolwa umkhuhlane we-coronavirus ngoba kungela enye indawo lapho ezingahlaliswa khona. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be-Studio 7, salibonani izihlobo, salibonani maZimbabwe amahle. Okhulumayo nguScott Mpofu endaweni yaseGwenyeni eMpunzi Underground. Ngidane kakhulu ukuthi 21 days izwe yaphela singazange siyibone ngithi lo muntu oyedwa ohamba ekhuluma
Forester zabantu ngalomkhuhlane umuntu kangaka osusihlele ezweni sathisi siku 2014 days engezelelwe ngukhulumela asiboni futhi ngisho lo muntu oyedwa nje oxwayisa abantu ngalomkhuhlane ngiyazikhetha mina ngihamba ngitshela abantu ezindleleni khona lapho engathi mhlawumbe uma ngiphandle ngibabone bedlula kubebe ukuthi kulo mkhuhlane oyingozi oqeda abantu so ngalokhu zamani ukuhlala phansi bakithi ngiyabatshela ngizama ngizikhetha mina futhi ngincedise umphakathi wakithi ngoba abaningi abasilawo amarediyo ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani ngalo mkhuhlane so-ke ngiyazama ukuthi ngingazise abantu baxwayise ubungozi bakhona la minyaka ngikuzwa kukhulunywa kuradio kakhulu kwi-studio 7 yikho lapho esithola khona inkulumo eziningi ngalo mkhuhlane so lakithi siyacela ukuthi asincediswe ngolwazi siyacela ukuncediswa ngolwazi sithumeleni umuntu abantu abangasincedisa ngolwazi olugcweleyo ngalo mkhuhlane siyabonga
ngiyalingelela basakazi bethu abasakazi kwestudio 7 ngilibonga umsebenzi eliyenzayo umuhle kangaka so ngathi inkosi ngalikhokhelela liyale liwuqhuba kanje ngiyabonga kakhulu mina ngilo mbuzo umbuzo engilawo ongamapholisa akithi ngizwe laphana kuthiwa khona sebebopha abantu abangu-7,000 plus umbuzo wami ngowokuthi abantu bangikhona bababopha bebabeka ngaphi abantu abayi-7,000 plus bababeka ngaphi labo bantu njengoba khathesi sisemkhankasweni wokuthi abantu kule social distance edingakalayo so bona bababeka ngaphi lapho abantu abenelisa khona ukwenza i-social distance ngike ngabona kobulawayo abantu bebuthelelwe central laphana kambe angithi nxa kulo olomkhuhlane bayaphela bonke abantu bese ngibuya ngike sengisithini ebantwini bakithi abantu bakithi kasilandeleni khona lokho esikutshelwayo umkhuhlane ukhona abantu bayafa landelani khona lokho kuzalisiza siyakwazi ukunzima ekhaya kula kudla kulani but bakithi asilandeleni khona lokho kungcono ukubulawa yindlala kulokufa lisingulu yonke kawani landelana ngoba lokhuyana oyedwa ngaba lakho endlini lonke selilakho endlini so ngiyacela bakithi ngiyabancusa abantu bakithi ngithwakazi omuhle linabantu abahle yenzani njalo ngiyabonga likhuluma lomaliphahle habrona
ngakhangela umgwaqo oqonda kuzimba uyabona ukuthi umgwaqo lo uqonda komgadi uyazikhanyela ukuthi nakho umgwaqo oqonda komgadi lo owekhezi omabohlobohlo onjeyana kuthiwa kufadla zimbabwe kuyini njengoba unkomo wakhona ngoyewabumba iyunithi ingaphi iyunithi yangikhona isinceda ngani iyunithi yangikhona right yasayinwa ngobaba unkomo isayina lomgabe ukuthi ngemva kwalokho ajika asibulale ngegugurawondo abantu laba ababusayo bonke yibo abasibulala ngegugurawondo abahlali bendeni emajeli lokho kutho kuthiwe ye kulomuntu osibusayo yenjani njani izinduna zethu lezi bazifunani abantu besihlonele uKhristu vele babemfakelani ejele ngoba lena yinduna kamzilikazi ejele wayedingani ejele wayeyenzeni-ke edleni kabani khathesi bathi asonduna ngalithi bangubani bona basitshena izinduna zakithi ilizwe leli abahlale bodwa abantu besihlonele bengasincindezeli akulanto abasinceda ngayo eqinisweni and imeseji leka ayibhode ayikhulunywe straight bayasincindezela okusegcekeni umgwaqo wekhezi owuya ngayibo kabamnyongolo umafukufuku ngafise ukuthi ngavele amadlozi esindebeleni abavukela yikho bekhukhulwa ngamanzi amanzi nana endleleni bayaphambanisa indleleni esasicela khona amanzi bahamba besiyabhomba sitsotsi bebulala amasiko ethu ya ukusibulala basibulala bazayibona ingozi hlala bekuma-asti hlala bekhukhulwa ngamanzi
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa, uthi uhulumende wakhe uzahlenga amankampani alelo lizwe kanye lozulu ophanjaniselwe impilo i-coronavirus ngemali engange 500 billion rand. Ele Cameroon lona lithi selibophe amasotsha alo amathathu etheswa icala lokubulala izakhamizi nasentshonalanga kwelizwe lapho amavuto alwisana khona labahlamuki. Zizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eMelika seliphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lanhlanu 45,000. Izolo kuphela kufe abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu 2,700. IMelika yiyo ehamba phambili emazweni wonke ngenani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo kanye lasebefile. Umongameli Donald Trump yena uthi uphakathi kokuqoqa umthetho ozavimba abakwamanye amazwe ukuza eMelika ngenxa ye-coronavirus kanye lokuvikela imisebenzi yezizalwane zelizwe lakhe. Uthi njalo ufuna ilizwe lakhe livulwe abantu babuyele emsebenzini. Kodwa isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Difa Dube uthi lokhu yikufaka uZulu engozini enkulu.
Amazwe afana labo England, amazwe afana labo America, ngamazwe alomnotho oyenelisa ukuthi unganakekela izihlobo zawo noma ayenelisa ukunakekela abantwana abazalwa kulawo mazwe noma ngathi ama citizens akulelo lizwe. Yiko angibona ukuthi beqhakathekanga kangakanani ukuthi bengaze bejange ukuthi bafaka abantu ku risk enkulu kangaka ukuthi bababuyisele emsebenzini andibana bathola ikhanda. Ngibona ngathi lelo buye liphutha elenziwa kakhulu nguDonald Trump. Ngiyazi ukuthi abanye abalaleleyo kathesi njengaselizwe lethu elaseZimbabwe bazacabanga ukuthi uBaba Dube uyasekela ukuthi abantu bahlale ekhaya babulawe izindlala. Siyazi ukuthi kunzima kakhulu isimo ikakhulukazi elizwe lifana laseZimbabwe esimeni esifana lasona lesi ukuthi abantu bahlale ekhaya bengasebenzi. Kodwa ngibona ngathi uhulumende nguye umuntu ofanele afakwe ipressure eningi ukwenzela ukuthi uhulumende ayenelise to cater ukuthi ancedise abantu noma kube nezinto thize azinike abantu ukwenzela ukuthi abantu bengabulawa indlala emakhaya. Kodwa ke i-lockdown lokuthi abantu bebe bengakabuyeli emsebenzini nge-full voltage ngibona ngathi bekuyindlela eqondileyo. Ukuthi abantu bebuyele emsebenzini akube leziqondise thize eziza kwenziwa noma ezizafakwa in place ezingenza noma kuvulwe ama certain businesses amanye ama businesses esibona ngathi azaqhelisa umkhuhlane kakhulu especially business ye transport. Ngibona ngathi i business engaqhelisa umkhuhlane kakhulu ayinife kancane. So ngibona ngathi kuningi kakhulu okusadinga ukuthi ucubungulwe andubana abantu babuyele emsebenzini kodwa ikhambi ngalingatholakalanga. Ngibona ngathi kuzabe nzima kakhulu kufaka abantu engozini kakhulu.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikwelile laya kwabangamatshumi amabili lasishiyagalombili. Umthethwandaba we-High Court ukhulule amalunga ebandla le-MDC amabili umnumzana Josephat Mzacanguluve lo-Otilius Banda ngebheyili ukuze baphikise isigwebo sabo seminyaka eyisikhombisa bephandle. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-Half-Past 7. Asibe nisonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-Half-Past 6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.